abakhokhela umhlangano owenzelwe enkonzweni yeSt Galatius Catholic Church ekhokhelwa nguFather Claudy Maganga bathi babona kufanele balimukise abantu ngengozi ilizwe eselibhekane lalo ngokusetshenziswa kwezidakamizwa ngabasakhulayo elizweni. Umnumzana Maganga uyachasisa.
Le problem ehambayo esiyibonileyo ukuthi abantwana bethu abaningi sebesebenzisa ama-drug njengoba bahlangana nezinto eziningi empilweni yabo, ukuthi ngesinye isikhathi akula msebenzi, akula into yokuyenza. So ngalokho sebehlangana nabanye abangane babo sebenza into yama-drug. So namhlanje umhlangano lo uyasinceda ukubana sikhulume nabantwana, sikhulume nabazali, sikhulume nama-pastors, sikhulume nama-churches onke ndawonye ukubana sihambe sikhuluma into eyi-one ukubana sincedise abantwana laba ukuthi bephume lapho ukusebenzisa kona ama-drug, sibancedise.
Izakhamizi zikaward 41 eMabra Social Group eziphatheke kulo mhlangano zithi sikhona isidingo sokuqhuba imikhankaso elizweni lonke ngalolu dubo. Omunye walezi izakhamizi kungumhlabeleli olodumo uVictor Kunonga, yena olandisa ngokubafuqileyo ukuqhuba umhlangano walolu hlobo.
Njenge-community eMabra sithe sibuye sikhulume ngendaba yama-drugs. Sibona abantwana besikolo aba-affected ngendaba yama-drugs, abantu abadala on a day to day basis sibabona nabo be-affected. So indaba yama-drugs ibamba umuntu wonke, so sithe singabambana sibuye sizokhuluma ngendaba le, sibona ukuthi singenzani. Nxa sizasuka lapha sizasuka at least silama-solutions ukuthi singenzani ukuthi sikwanise ukuthi silungise indaba le esihluphayo kangaka.
U-Detective Assistant Inspector Majaha Mkhwananzi okuhlangothi lwabachuphi olwe-CID olubona ngezokwenqatshelwa kokungena lokusetshenziswa kwezidakamizwa eHarare ulandisa ngengozi ebakhona ngokusebenzisa izidakamizwa lezi.
Uhlupho lwama-drugs kumbe olwezidakamizwa ukuthi ungavele uzame umzimba ulakho ukwamukela into edakayo njengeyinye yento esesuke khona emzimbeni. So abantwana sesibathola besiyafika ama-15 years, besiyafika ama-17 years bevele sebengabantu abezidakamizwa. Unanzelela ukuthi phela lwana osedakwa kumbamba ingqondo, kwambamba umzimba. So bathatha isikhathi sokufuna labana abayelaphisayo esingathi i-rehabilitation yesilu. So ke nxa kungasenzanga ngaleyo ndlela kusala kuyinkinga, kuzuluravuka asinzamaphapha layo ukuthi kume njani.
Abathengisa okudakayo lokhu baxwayiswe ukuthi bechiyane lalo mkhuba. Abake basebenzisa izidakamizwa labo iningi kungabasakhulayo baphathekile kulo mhlangano, kodwa abathandanga ukuthathwa amazwi loba ukwaziwa ngamagama. Yimele i-27 yeseHarare, ngingumelvis Gama.